kodwa thine sikuchoyo.
Alingali chona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 2 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, osanda kukhethwa ukuba ngumqondisi wezemfundo uselaye izikolo zonke elizweni ukuthi zihlawule imali yedili lokuthakazelela ukukhethwa kwakhe elingamadola azinkulungwane $7,000 ngasikolo sinye.
Kodwa thine sikuchoyo yikuthi kakulalelwe imfuno zabantu.
Ukwenziwa umhlangano wokuhlaziya ukuba abazasuswa lapho okwakhiwa khona idamu legwayi Shangani bazahlawulwa na. Iziphathamandla zeqembu leHighlanders zithi usetholakele ozaqeqetha iqembu leli. Ukwethula iflegi yeZimbabwe esigodlweni sommeli weZimbabwe kwele South Africa okwenziwe ngamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party kudala inkulumo.
Uqase kuhle ugabalanda ekubeka ubana iflegi into endani njalo ukumi njani. Ungabona umuntu noma ulezikhalazo zakhe angaziphedulayo ke ezingazwakaliyo seseyinto enjalo. Uvele umuntu akona isikliwe, uvele yabe isigaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Osanda kukhethwa ukuba ngumqondisi wezemfundo uselaye izikolo zonke elizweni ukuthi zihlawule imali yedili lokuthakazelela ukukhethwa kwakhe elingamadola zinkulungwane $7,000 ngasikolo sinye. Unkosikazi Oli Kakaira, owayengumkhokheli wogatsha lwezemfundo esigabeni sakoBulawayo, nguye osekhokhela ugatsha lwezemfundo ilizwe lonke. Osaphethe isikhundla sokhokhela lolugatsha kobulawayo, unkosikazi Jane Ndebele uthumele ugwaliba olusezandleni zeStudio 7 oluthi izikolo zonke kumele zikhiphe imali le ukwenzela ukuthi idili lokuthakazelela osengene esikhundleni leli lwenziwe. Uthi kumele izikolo zimthumele incwadi ezifakaza ukuthi zathumela imali le. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse esihlalweni obengumsekeli kamphathintambo wezokulima umnumzana Douglas Karoro owetheswa icala lokuntshontsha inhlanyelo lemvundiso. Umnangagwa wethule umbiko othi usesuse uKaroro ngokwenza ngoba akwenzayo akuhambelani lehofisi yakhe. Kusasa ingatsha zikahulumende eziphathelane lezamanzi zizabuthana eWange kunye lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lapho okuzenziwa umhlangano wokuhlaziya ukuba abazasuswa lapho okwakhiwa khona idamu legwayi Shangani bazahlawulwa na. Inhlanganiso yeMathepeleland Institute for Human Rights ithi ikhathazwa ikungethulwa kwembiko eneleyo ngokususwa kwezakhamizi zelubimbi ezingazi lokuthi ziyangaphi kumbe kuyini okwenzakalayo. Ngalokho, linhlanganiso ithi izacela ukuthi kulandelwe umthetho othi kumele abasuswayo ezindaweni zabo bahlawulwe njalo bahlonyiswe ngolwazi lokuzinakekela ngenxa yokususwa emizini yabo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeMathepeleland Institute for Human Rights, umnumzana Khumbulani Maphosa.
Lumhlangano oqoqwe nguminista okhangele ilands and rural development njalo ukhangelelwe ukuthi uzathendwa ngabanye ominista abajiyeneyo okugoqela uvice president welizwe eathenda njengominista wezempilakahle lenhlalakahle yabantwana, njalo futhi kuzaba khona abanye aminista abakhokela uminista wefinance, uminista welocal government, uminista wenational housing, lo minister okhangele ezemvele. Ngendlela okukhanye kubekwa ngayo emsakazweni asizange sizwe ukuthi laba aba affected baza bakhona emhlanganweni leyo ngoba bathe bona yi high level interministerial indaba.
Manje ngokubona kwenu belifuna ukuthi abazasuswa endaweni leyo okwakhiwa khona idamu basiwe ngapi njalo baphiweni?
Thina njengenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights kakukho engingathi sithi kabakuphiwe kumbe sithi kabasiwe laphana, kodwa thina esikuchoyo yikuthi kakulalelwe imfuno zabantu. Khonokho abantu abazathi bayakufuna kakwenziwe, ngoba thina kasomsebenzi wethu ukuthi sibakhulumele, kodwa abantu balezi mfuno lezidingo ezijene. Okokuqala, abantu bathi bona bafuna ukuthi ba consultwe, kuhlalwe phansi kuxoxiswane, kungabi ikufuqwa ngamandla ukuthi hamba nihlala laphana, ngoba abaqali ukududulwa phela, bake badudulwa iKaripa, bake badudulwa iNational Park, sebedudulwa futhi lakhathesi. So bathi sebediniwe ngokududulwa, so bafuna ukuhlonitshwa ba consult. Okwesibili, bathi bafuna baphiwe ulwazi singathi imibiko le information ngolimi lwabo ukuze bazwisise izinto abazisayinayo babaziphiwayo ukuthiwa zizenzakala. Okwesithathu, njalo bathi bona bafuna ukuthi lapha bahlaliswa khona bahlaliswe njengecommunity, bengabi beqamuqamulwa ngoba kuyadiliza ubudlelwano lendlela kade behlezi ngayo. Bathi njalo bafuna i-compensation ezabe ife inanzelela ukuthi bakhe izindlu zabo badevelopa ngemali yamanye amazwe nxa sebephiwa ibhondi ukuthi bona baye kwakha kutsha, hayi lokho kuyabe sokubalimaza. Njalo futhi bona bebesithi bafisa ukuthi ngabe kuyakhiwa izakhiwo lapha baya khona bengakasuswa, izindlu zabantu azakhiwe, izikolo kazakhiwe, amadibha kawakhiwe, kakugejwe izibhorane, imigwaqo ifakwe, yonke into abalayo khathesi kayifakwe lapha baya khona bengakaze badudulwe bahanjiswe khonapho.
Alo-ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa, isiphathamandla senhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Abesifazane abahlala eTsholotsho esabelweni seMatabeleland North balima izilimo lemibhida etshiyeneyo ezivandeni ukwenzela ukuziphilisa, ukuvula amathuba omsebenzi njalo lokuthi kube lokudla okweneleyo esigabeni lesi lelizwe lonke jikelele. Okuningi asikuzweni kuEzra Chisas Banda esethulela lolu daba eseTsholotsho.
Abesifazane laba banikwa umhlabathi iCouncil kulandela ukuhlanzwa kwabo iTsholotsho Business Center. Bacela uncedo ukulandela ungasebenzi ngemfanelo kwesikotsho abakakhona amanzi ukuthelezela. Ukuzimisela kwesifazane beTsholotsho bengabhadalwa ukulondoloza iTsholotsho Business Center ukuthi ihlale ihlanzekile kwenza iCouncil esisiqinti ibaphe umhlaba ukuthi balime izivande baziphilise. Unkosana Justina Nkomo ngomunye wamakhosikazi la.
Ala lati si kulolunye uhlelo lapha sekilo lo sesizwela bethi ah njoba lisebenza lihole singa sidinika ingadi lapha ndimela lithenze lithwele isawodo lithwele lokulokhu lwalinganabantu siyasebenza siyadobha siyaklina kwapha iTsholotsho yini iTsholotsho onkele sisusela izulu ngolwesithathu kade siklina sakhasa ngo-2012.
Unkosikazi Mavis Ndlovu ugcizelela amazwi kamankomo.
Ngingumama lapha eTsholotsho, sile qembu labomama sizilimela, sisenza iproject yokulima lapha, sihlanyela imbhida siphilisa abantwana. Kuyasinceda kakhulu ngoba siyathola imali, sigcine imuli zethu. Sasifuna ukuhlalela izandla njengabomama.
Belima kunje amakhosikazi la sehlutshwa ngamanzi okuthelezela ngoba isibhorane sawo asikhiphi kuhle amanzi. Unkosikazi Gladys Mathema ucela usizo.
Sizo kade ludingakala baba, umgodi lo usunzima. Siyakotshoza ukuthi ngakade singasizwa nje ngento ekade ingaba lula nje ukuthi amanzi ethu siwathole lula, at least kube kungaba ngcono. Awusunzima and amanzi asaphuma khonapho ungakotshoza kapho ukuthi amanzi azayiphuma khona kuthatha isikhathi vele.
Uthatha isikhathi
manje bantwini abangomama.
Ugogo uMaphayisi Vanda ngomunye laye olima sivande sakhe ukhala ngesandla esibuhlungu ukugayisa isikotsho.
Ukotshoza tengathi sengigotshoza ngengalo yami siqanda mo ukotshoza abantu. Hayi, hayi, hayi. Uphume imazi masinya futhi umgodi wakhona.
kodwa ke ngiqile sengithelela lapha sengigodola.
Hayi siyakuthatha baba.
Siyathatha.
Siyesithi siyayinye yakhona sisiyafika lapha kwakho ukuthi ibinti ngafa. Sithelele. Ngoba kwapha umunye nomuntu wakho umbheda, umunye nomuntu wakho umbheda.
Ikhansili yesiqithi seTsholotsho ithayela imali yokugebha amadamu ukuze yandise amanzi kubahlali balindawo. Ukhansila ka-Ward 12 egoqela iTsholotsho Business Center, uMnumzana Kip Nkomo, uthi inhlelo zabo eziningi bancediswa izizalwane zakulumhlubulo ezihlala kwamanye amazwe.
Amadamu lawa sasikhuluma le-community, then bese ngisenza i-group with abafana basegoli because they are the only source of money. Lapha vele ekhaya imali kayikho. Especially South Africa men. Thina mina vele actually program nami mina I believe ukuthi ilizwe liyakhiwa ngabanikazi bayo. So what I do, singaba le project esifuna ukuyenza, siyakhuluma nabantwana basemazweni ngoba yibo vele abale mali.
Isimo somnotho sizima kwamagama, kodwa amakhosikazi eTsholotsho bathi ukukhala akusizi, njalo bathi vuka uzenzele akunkwali yaphandela enye. Bayalima bethengisa imbhida bagcine imuli zabo. Ngiyimala yeStudio 7 eTsholotsho ekaunamu Ezra Jesus Banda.
Amankampani ayemba amatshe aligugu athi ahlangane lodubo lokusebenza ngesikhathi kuqale ubhubhane lwe-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eKubulawayo.
Sikhuluma nje umanyano wamankampani ezokwemba owe the Chamber of Mines of Zimbabwe uqale umhlangano ophathwa kanye ngomnyaka othiwa indaba eVictoria Falls ohlafuna indaba eziphathelane lezokwemba amatshe aligugu ikakhulu igolide lomnotho oncedisa abembayo. Lonyaka amabhizimusi embayo aphakathi njalo kokulungiselela umbukiso we-mine entra kunyanga ezayo ngemva kokungabukisi ngenxa yokuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Umqondisi weZimbabwe International Trade Fair uMnumzana Nicholas Ndebele uchasisa kabanzi ngombukiso wezokwemba oweMine Entra athi besebele minyaka emibili bengawuqhubi.
Yathaba ukulazisa kwaZulu ukuthi iMine Entra isiphendukile ngemva kokuba singabilayo okweminyaka emibili edlulileyo kubangelwa umkhuhlane weCOVID-19. Esikuthabelayo ukuthi iMine Entra iphenduka nje ngemva kokuba sesike saba lembukiso emkhulu emibili ze-ITF esithemba uZulu uzavumelana lathi ukuthi khona iphumelele kakhulu. So iMine Entra ikhangelele kakhulu i-industry ze-mining, i-industry ze-engineering, i-industry ze-transportation. So sithe thina mhlaka 20 to 22 July siza kuba neMine Entra vele ngenjwayelo siyasukuba nayo ngaleso sikhathi. So thina sibuyisele ama-events ethu ku-traditional calendar yethu esifanayo.
UMnumzana Ndebele uqhubekele phambili esithi amalungiselelo ombukiso wezokwemba asefike esibangeni esiphezulu kusuka kumbukiso oseVictoria Falls.
Lonyaka indikimba yalo mbukiso ngethi explore, extract, expand towards sustainable money value chains. So sihloko siqhubeka ngendikimba yema value chains. Ikakhulu khathesi sifokase ku-mining industry. Industry esinazelela ukuthola iqakathekile kumnotho waleli lizwe, ivelile target yayo $12 billion. Siyabona ukuthi khona kuningi okwenziwayo kule industry. So nasithina silethe lo mbukiso ukuthi abakule industry babe baxoxe babelane ama-experiences abo, babuzane ukuthi khona kuma-policy makers ukuthi kungenzakala kanjani ukuthi khona siyashivele i-target yethu yabo abayevele bazibekele yona $12 billion economy by 2023. So yinjongo yalo mbukiso ukuthi thina njengama-organizers thina silinike i-platform yokuthi khona lihlangane lixoxe libonisane.
Unkosikazi Agnes Ndlovu uthi loba lithengwa kuhle igolide, ukuqansa kwentengo yempahla ezehlukeneyo ezisetshenziswayo ukwemba kululaza intengo yegolide.
Siyakhonona kakhulu ngoba na ungazi ulizuza igolide lakhona. Bulaba abayibo kuthiwa bayathenga, wona la amabhayazi angikhona adli libezela. umuntu wakho ufuna ukuthengela ngentengo ephansi yena ngapha ezozuza inkalakatha imali bala maphegi sibili kuyabe kusetshenzwa emaphegini but kudlilibezela kukhona isisebenza sizuze lutho
ukwemba kuphathisa umnotho welizwe ngenzuzo efika phose isilinganiso esingamachumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amakansila edolobho leHarare avumelane ukuthi kucitshwe isivumelwano sokupha umsebenzi wokulahla izibi inkampani elomunye wabaqondisi engundodana kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ikansili yenze umhlangano wesiphangiphangi lamhlanje yamisa linkampani ukuthi iphiwe imali eyizigidi ezingamakhulu amathathu $344 million. Good Life Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama siqoxa ngokuqonga kwentengo ezitolo. Bayajabula abanye abantu ngokwenziwe ngamalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abatshengisele ngolwesibili esigodlweni selizwe leSouth Africa ePitoli lapho ahluthune khona iflag yeZimbabwe ayinyathela asephanyeka eyawo kulindawo. Bakhona njalo abakhala ngokwenziwe ngamalunga ebandla leli abathi akumelanga kuchaphazwe iflag yelizwe. Sokulesikhathi amalunga e-MRP anika isigodlo lesi incwadi ejulileyo eveza ukuba bathwele nzima eZimbabwe okwabulawa abantu abafika inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Nkululeko kwabalanda mathe olandela izombusazwe endawonye lomnumzana Joseph Chuma owake wamela iphelandaba Mpophoma edalele ePhalamende engoyibandla leZANU PF. Umathe usungula lingqoqo.
Nxa sikhuluma ngeflag ikhuluma ngoPaul wesizwe into ehlonitshwayo ekuyinto yokugcina futhi ukuthi ungadlalela phezu kwayo. Kodwa umuntu ngombona eseze udlalela phezu kwayo kutho ukuthi udale khale ngahloni.
Chuma, wena ukubona njani khonokho uyakukhuluma lapho Gobalanda ukuthi kanye abantu laba bebengaphendulwa izikhalazo zabo ikhobe kwenzeke khonokho?
Uqase kuhle uGobalanda ekubeka ukubana iflegi into endani njalo ukumi njani. Ungabona umuntu noma ulezikhalazo zakhe angaziphendulayo ke ezingazwakaliyo sesezinto enjalo uvele umuntu akona isikliwe uvele yabe isigadi ukwenza njani khonoko ukuthi yona into nxa kulento embi usuphindisela ngenye into embi kuphuma into eqondileyo yini na?
Mr. Chuma mina ngiphila lapha ezweni leSouth Africa I think manje sengijikela 20 years. Ngokuhamba lami embassy esigodlweni, isigodlo sidalelwe ukuthi ama-diaspora abantu abasenzweni behambe behambise izikhalazo zabo, inhlupho zabo. Even one day akukhulanga ngakabona u-ambassador ayiphuma phandle ezokhuluma nabantu. Abantu uma befika into yenzayo uyalokha igethi azilokhele phakathi angakhulumi nabantu. So uthwani konoko?
Ye, uthwani kolite konoko.
Pho ke ukhipha iflegi Gobalanda uyinyathele phansi uyisuse ufake iflegi leyo emthwakazi yiko yini okuzashisa abantu yimbo yiko uzaphendula abantu kumbe yiko uzayenza njani? Ngoba njengoba usitsho ke i-embassy yindawo yokuthi ona wonke umuntu osezweni lalelo afikele khona xa elezikhalazo kumbe elalokhu afuna ukuthi aboniswe ngakho. Engutsho mina ukuthina pho ukukhipha iflegi ufake le eyabo ukusolva lapho nami futhi umphendule kulabo kuqala.
Chuma, ngicela ukuthi uyakwazi ukuthi nomuntu omdala nabantwana. Abantwana ungababulalisa ngendlala ekugcineni bagcina sebeganga, sebetontsha. So yikho lokho ukuthi abantwana kudala bekhala penga pendula. Orati, I solution yini ukuze libone lina likuhulumeni ukuthi labantu abakhala yona.
Nxa umntana wakho wena endlini ukurasa ngendlala kumbe nxa wena ngubaba ongela care kumbe uthatha imali yalo usiyayiqeda emabhawa nginesihulile lethu. So mele umntana abuye azokutshaya ngenye isibhakela yini kumbe akukhiphele endlini akufake phandle ngenxathu yezenjalo na.
Kutsho kona phela ukuthi ungubaba ongalakhe umntwana sezegcina ebonti into engasoluva ngcono lugogo.
Ye kodwa
hayi ikwebuza ngobala ndiyona nxa wena ungubaba onjalo umntana somele abesithi ona hayi uyenze kuhle sibili wafika wamtshaya umdala wakhe wamkhiphela phandle wegedi ngale simqhazele uzandla umntwana sithi hayi kuhle sibi umntana wenze kuhle ngobaba wakho lo vele kalakhanda umntu osiledakile.
Chuma, alright, babu Chuma lina ebelisithi kwenziwe njani ngoba phela kudala akusi MRP kuphela. Maningi ama organization ahamba laphayana ukuthi kwenziwe njalo isethu itoya kujika. Kusebenza imali zabo ama imali laphana ipetrol yadura manje ukudriver from Cape Town siya eTorrie usiya umuntu engakuphenduli azivalele. So lithi ukuthi kade kufanele kwenze njalo.
Nanto udaba kwalethi.
Kulendlela into ezinde ezilungiswa ngazo ngoba lo ambassador nxa ikona beSouth Africa urepresenta upresident ngapha eZimbabwe ngithi nxa ukuthi kona yena kafuni ukukhulumisana nani kafuni ukubonana nani likhona ngapho kutsho ukuthi uyabe sehluleka umsebenzi wakhe njengo-ambassador ngoba kumele abe ngumuntu oba yibuso bukapresident yikumela kwahulumende weZimbabwe ekhona ngapho eSouth Africa. Ngakho-ke nxa libona into enjalo isizakala lilemvume njalo lelungelo elobisa udaba olunje ku-central government lapho yiko khona amele aripote khona kule Ministry of Foreign Affairs ikhona khonapha eZimbabwe akhona ama-channels othi ivile ungabuyanga wena usuke eCape Town khona njengoba usitsho ukuthi kuyabe ukukatshana ipetroli yadura uyakwazi ukuhamba ngento lezi esezikhona kathesi abo-internet lani utshaya ama-email akho usezinto ezinjalo ufikise khona ukuthi hayi thina umuntu wethu ongapho omele ngabo umele uhulumeni lo president asimbone uyazivalela uyazigiyela kubikwe kuhle ngendlela ezifaneleyo hatshi ukukhipha ifulegi uyigqobe phansi wenze into enjalo.
Mathema le nto oyikhulumayo ilula uma ngayikhuluma ngomlomo kodwa akukho lula ubona kukuhle konkeyana sasihlangene ngemva ka-LVC labase-South Africa bekhona kugcwele kodwa kwaba kubi sebemangala bebona u-ambassy u-ambassador sefika laphana abantu bonke bemtoyitoyela bemxotsha bethi abamfuni so konkeyana kuhle yini konkeyana.
Ye kuba khona bojomo
right u-ambassador wabuya kimi kulemfa ka-Elvis Nyathi lamtoyitoyela lamxotsha selifuna ukuthi libuye kuye la sesesaba phela sezivalela pho ukuthi kudala kube njani. So andabona izinto kumele sizibhalanse both sides la uthi angaphuma afinyelele kini liyamdoyitela liyamxotsha nxa selibuya kuye ngapha sesicawuni ngxa elizweni efana lalena elayenza laphana emsetat.
Hello ke ngumnumzana Joseph Chuma wake wamela iphela indaba empophoma iqalele eParliament engwezana uPF endawonye lo mnumzana Nkululeko Gwabalanda Mathe okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kaHulumende weMelika.
Mhlaka May ngenyanga edluleyo uhulumende weFinland loweSweden balobele umanyano weNATO bedinga imvumo yokuba ngamalunga. Isizathu sokuthi amazwe la athathe leli nyathelo ngesokuthi umongameli Putin weRussia wahlasela eleUkraine kungelasidingo salokho. Amazwe la ayengayisiwo bangane lamazwe aphatheke kwezomvikela njalo akholwa ukuthi ukuvikeleka azakuthola engaba ngamalunga eNATO ngono kulokuphazamisa abakhokheli beRussia. Umongameli Joe Biden wamukele isinqumo esithethwe ngamazwe la. IFinland leSweden iqinisa iNATO njalo umanyano lo nxa uqinile futhi ubambene uba yinsika yokuthi eleMelika livikeleke, ukutsho umongameli Biden. Lanxa eleFinland lalibuswa ngeleRussia njalo lalwa empini ezimbili lizimele lalwisana le Soviet Union eminyakeni eminingi edluleyo. Eyinye impi yaqala ngo 1939 isiya ku 1940, eyinye ngo 1941 kusiya ku 1944. Ngemva kwempi yesibili yomhlaba eye World War II, umnumzana Helsinki wagcina ubudlelwano bezomnotho le Moscow njalo engathathi uhlangothi. I-Sweden yazakala ingelabudlelwano lamanye amazwe kwezomvikela okweminyaka edlula amakhulu amabili. Eminyakeni edluleyo, abakhokheli bamazwe amabili leningi labantu babo abazange betshengise ukuzimisela ukuba ngamalunga e-NATO. Namuhla, lokhu sokuguqukile. Okuphuma empini ye-Kremlin eyahlasela i-Ukraine yikuthi uMongameli Vladimir Putin ukhuthaza athi uyakwesaba njalo ayesithi ufuna ukukwenqabela ukuthi i-NATO ikhule. Ukuba khona kweSweden leFinland kuzaqinisa izomvikela zamazwe esigabeni seBaltic okuyiyo abumba olunye ugatsha lwe-NATO njalo kuncedise ukunciphisa amandla kunyathelo leRussia elokuqhela kusukela eKola Peninsula kusiya esigabeni seArctic. Lanxa uMongameli Putin etshengisa ukuba lodlakela, umanyano weNATO ovikelayo njalo oletha ukuthula uzahlala uqinile. Umanyene uyisibonelo kwamanye amazwe azimisele ukulondoloza abantu bawo kanye lobuzwe balo. Ukuba lamalunga amabili e-NATO enyakatho kuzaqinisa ezomvikela kubangane bethu njalo kunike isisindo kubudlelwano bethu. Namuhla kulambuzo ukuthi i-NATO kufanele ibe khona, iyafeza injongo yayo njalo iyafunakala okwamanje okwedlula ezinye izikhathi, kugqiba uMongameli Biden.
Kwezemidlalo, inkokheli yeqembu lomdlalo wenguqu leHighlanders lithi selimtholile umqeqeshi omutsha. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji.
Isiphathamandla seqembu leHighlanders uRonald Moyo uthi umqeqeshi omutsha weqembu leBhoso uzethula emphakathini kungakafiki ilanga langesonto lapho iqembu leHighlanders lizadlala khona lele Harare City enkundleni yeBarber Fields.
Into nje sifuna ukuthi siyazise abalandeli yokubana bebekwazi ukubana kusiyafika iSunday. Ithimu ozayo kunomuntu ohlezi ebhentshini ozayiqeqesha, kodwa ikakhulu umqeqeshi osiza bango permanent umqeqeshi sesimtholile, sikhangelele ukubana simanivele kungaba kusasa, kungaba ngomgqibelo.
Umqeqeshi omutsha weqembu leHighlanders uza phambilini ukuba inhlanganiso yePremier Soccer League ikhuphe umbiko othi imidlalo izamiswa okwamaviki amabili. Njalo ophethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu leli uJoel Luphahla uthi lokhu kuzaphathisa kakhulu.
Ibreak leyi ize ngesikhathi esihle kakhulu, i-service sikhangelele ukuthi la bafana abanani baqhulaqhula ukuthi bazaqina kancane, kwenze ukuthi mase siphenduka laphana bephenduke sebeqinile. Njalo also kuzasincedisa kancane ukuthi ma kuza lapho kumele ukuthi sivale khona kule sikhala khona, kuze sincedise ukuthi sikwanise ukuthi sidinge ukuvalisa, kwenze ukuthi sivale kuhle mase siphenduka laphana sinokishiwe i-team yethu yayisihamba kuhle ngasela sikhala ngasela abaqhulayo.
Iqembu leHighlanders kuyehlula ukuba litshaya ezikwayo lonyaka, kodwa imvimbi yaleli qembu uPeter Mudua uveze ithemba elokuba ngensonto bazathola imiklomelo emithathu.
Sizekele ukuthi umtshetheni lokho tshetshile namanjani, but sonke sikhona
imidlalo yesigaba seKasilaka Premier Soccer League iqala kusasa emini lapho iqembu leyada elidlala khona leLebulawayo Chiefs enkundleni yeNational Sports. Kumidlalo yangomgqibelo iqembu leRentals lizemukela eleZPC Kariba ngaseNational Sports Stadium, eLebulawayo City lizadlala leLeBlack Rhinos ngaseBarber Fields, ukuthi eleCranbourne Bullets lizadibana leleFC Platinum ngaseSakuva. Ngesonto iqembu leCapes United lizanqikilana leleDynamos ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leManyika Diamonds lizadlala leleTenex ngaseSakuva. Iqembu leTriangle lizadlala leleChicken Inn ngaseGipo, ukuthi eleWawa lizanqikilana leleNkezi Platinum Stars ngaseAscord. Ngiyimele iStudio 7 ngokulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibanini njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.